Inhlanganiso eziqoqa imicimbi yalomkhankaso lonyaka zigoqela eIntwasa Arts Festival, iWomen's Institute for Leadership Development, iWILD, iEmthonjeni Women's Forum lezinye. UNkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazane lamabhizimusi amancane, uchasisa kabanzi ngenhlelo abalazo lonyaka njengohulumende ekunanzeni umkhankaso lo.
Lokuthiwa yi-16 days of activism against gender-based violence. Sizaba siseparliament, sizabe sikhuluma nge-gender-based violence silama-MPs. Sizahlangana futhi mhlaka 1 labakhokheli bamabandla. Sizaba lo mhlangano omkhulu eBindura, lapho sizavula khona i-one-stop center. Siyaqonqosela bakithi ukuthi asiyekele nini ukulwa, ngoba omama kuyabalimaza, asigcina nini ke kuhle ezimulini zethu.
UNkosikazi Melissa noMakhosi Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yeMthonjeni Women's Forum, uphatha udaba lwembangela yodlame emakhaya.
Okwenza omama babe yibo abahlangana lo dlame kumbe udlwangudlwangu emphakathini, sikhangela kakhulu udaba lwamandla, amandla okwenza izinqumo, amandla okuthi bazimele bona, lamandla okuthi khonkhona bakwanise ukuthi banakekele imuli. Khangele kakhulu ezomkhonono, isikhathini esiningi babengelawo amandla okuthi batsho bona bakufunayo njalo bathathe izinqumo. Nxa kuyikuthi umama sengani sethatha isinqumo kakhulu, sebuza ngezinto ezenzakalayo ngekhaya, uvame ukuthi ahlangane lalobo budlwangudlwangu.
UNkosikazi Nozipho Moyo, olwela amalungelo oluntu, yena uthi lonyaka lomkhankaso unanzwa phansi kwesimo esinzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Okumelele sikunanzelela, asitsho ukuthi lapha sikhupha abantu besilisa ngoba labo bakhona ukuhlukumezwa. Kunye okumelele sikunanzelele ukuthi ilanga leli sikhangelela ukuthi singazama ukuthi sivikele njani labanye esiphila labo abangahlukumezwa ngobucansi babo, esitsho ukuthi ngama-LGBT community. Ilanga leli liqathekile ngo-2020 sikhangela ukuthi i-coronavirus iyenze abantu batshona besezindlini. Yikho ke ukuhlukumezwa kusuke kanjani, amakhesizi akhwela.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Shoshore Magigo uthi abesilisa labo bayahlangana lokuhlukunyezwa ezindlini.
Amadoda lawo ayahlukumezwa ezindlini. Singakhangela ama-numbers, lama-statistics, bona ukuthi abomama labantwana yibo abahlukumezwa kakhulu. Kodwa amadoda lawo ayahlukunyezwa. Uyathola lapha lalaphana lakho kulamanye amadoda athwele nzima ezindlini, mhlawumbe laye uthethe umama omkhulelayo amandla, kumbe uthethe umama okhuluma kakhulu. Ngoba i-violence i-domestic is not only physical, kule emotional, psychological. Abantu abangamadoda ngama-victims, kumbe lawo bayahlukunyezwa. Yes, physical kodwa ikakhulu verbal and emotional.
Abogatsha lwezamabhizimusi amancane lenhlelo zabesifazane bathi sebethole imbiko yabesifazane abaningi bekhonona ngokudlwengulwa emakhaya lasemsebenzini. Iziphathamandla zesilisa zibikwa zibethusela ukungathuthukisi abesifazana ukubanika izikhundla zaphezulu kumbe ukubancitsha umsebenzi ngoba beyale ukuya emacansini lazo. Abenhlanganiso yeMthonjeni Women's Forum bathi bazabe bekhankasa eziqintini eziningi zezabelweni zeMatabeleland North leSouth ezigoqela oTsholotsho, iNsiza, koBulawayo lezinye. Umkhankaso walonyaka owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Orange the World, Fund, Respect, Prevent, Collect, yona ekhuthaza abantu ukuba babuthanise uncedo lwemali lokuphathisa abahlukunyeziweyo lokuthi amalungelo abantu ahlonitshwe kuvikele udlame emphakathini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.